eminyakeni edlule bekumuntu nendlela thizeni ethiyeneni abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bekutshela kakhulu ngendlela yokuthi bebekhangelele labo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe engathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendlela banamhlanje abazwafani ngalezo zizathu bangxame okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleli kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu ukuthi nganginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alukho usuku oluphuma kile jona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Silikhankasela ngezimpilomo, silikhankasela ethatshalazini, silikhankasela emsakazweni, silikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho singathi shiningi khona sisebenzisa amaphetshana abelethwe imiyalezo ingena ubukhokheli bezigaba njalo zalokhu. Kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo mangithi ngiyachwayisisa babaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisikho ukuthi abalalwazi, ulwazi balalo ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko ethi uphetheyo ngobika ukubana izandla zinjani ziyagezana ngoba awusuke wazi ukuthi zochithekela kuphi. Njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibusisiwe esiphayo kule samukelayo kathi siphinde sibalayele nokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni kuziphatha kwabo ukudla abakudlayo kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona ukunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yithi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlolisiswa okumele bayigweme ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethuluzwa izindingeko nenhlelo ezezike ngazingavikeleka ngokuthi igazi leli liphile. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiyeneyo kangangokuba nje umfundisi kwathunyayelwa lebhe sisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona abantu hhayi intamusikikhulu inhlokwana